Vusiswa mfowethu.
It's so nice to get to come.
Kuhle kakhulu ukuza endlini yenkosi. Ngicabanga ukuthi bengitadisha omunye umbhalo isikhathi esedluleyo. Futhi wathi ukuthi lapho uJesu esondela eduzane laseJerusalema, ukuthi abafundi baphakamisa amehlo abo futhi babona idolobho elingcwele besasekude. Futhi baqala ukuthokoza lokutsho ukuthi manje umbuso usuza kubuyiselwa. Futhi lindoda ethile eyayisitho kumbe ikhuluma ngokuvakatsha ePalestina okusanda kwenzeka, futhi yakhuluma ukuthi abantu manje eminyakeni odluleyo bebesiza endaweni yokuthi lapho bevela esigodini futhi bakhangela ejikweni umgwaqo ofanayo uJesu labafundi ababekuyo ngaleso sikhathi, ukuthi lapho bebona idolobho bayaqala ukukhala. Liyazi niyakholwa, kwakulenye into labo bafundi kulezo nsuku bezwa ukuthi umbuso uza kubuyiselwa njalo. Futhi manje kuphose kube yisikhathi, futhi niyakholwa lowo ngumuzwa osebantwini ukuthi umbuso usuphose walungela ukubuyiselwa njalo.
Brother Neville, our gracious and
umfowethu Neville, umelusi wethu olomusa lobusisekileyo, ukhulume kimi ngomzamo wemvuselelo ezayo lapha eTabanekeli ngobusuku obulutshwana ukukhuleka ngakho. Futhi ngamtshela ngacabanga ukuthi kuza kuba yinto ebusisekileyo. Awungeke nje ube lemvuselelo eziningi, futhi izikhathi eziningi silemicabango engayisiyo eyemvuselelo. Imvuselelo ayisiyo kangaka ukuletha amalunga amatsha, kodwa ukuvuselela lokho esivele silakho. Futhi ngithanda ukutsho lokhu ngoba ngikutsho kuvela ekujuleni kwenhliziyo yami ukuthi ngiqala ukuthola umuzwa owahlukileyo kuTabanekeli kulalokho obekuyikho okwesikhathi eside. Umuzwa womuzwa kamoya ojulileyo njengalokho okwakuvame ukuba yikho isikhathi eside esedluleyo, ukuthi into ehlalisekayo futhi ilesisekelo esiqotho. Futhi ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzabusisa ibandla leli elincinyane futhi njalo ngamandla alo. Futhi ngiyabona uhlelo lokwakha luqhubeka. Futhi ngiyacabanga leyo yinto enkulu, ngoba loba kunini thina abantu abadala sizakhumula izikhali futhi sizinikeze ezandleni zabantwana bethu. Futhi sihambe kulawo mastebhusi egolide. Ngolunye usuku ngedlula leyo ngxenye yomzila manje yamachumi amahlanu ubudala, angenelisi nje ukunanzelela lokho. Akukhangeleki sengathi bekungasisikhathi kusukela ngihudula amagirosari akaChristmasina hose ichumi lesificaminwembili, ichumi lesithupha iminyaka elichumi lesificaminwembili ubudala, kodwa ahamba nje kwenye indawo. Kuyatshengisa nje ukuthi lapha kasila dolobho elimiyo, kodwa sidinga lelo elizayo. Futhi lelo lidolobho lapho uNkulunkulu engumakhi, futhi akusoze kube lokuphela lapho. Lokhu kusa lapho ngikhuluma ngesifundo sosuku lukamama, futhi sizama ukubeka umama hathi njengalokho ayikho sibili khona eluphele, echwapheni lakho konke lokhu izigodo zakhe zohambisa ngazo kumbe inqola yamasondo endala kumbe isitulo sokuqamelisa ingalo imbiza encinyane yamaluba ihlezi eceleni kwakhe kodwa umama ekuvukeni ebuyiselwe ebutsheni bakhe futhi emile ekhazimula njengendlovukazi yiyo indlela engithanda ukucabanga ngayo ngomama wami angithandi ukucabanga ngaye njengalokho ayikho lamuhla emdala ngithanda ukucabanga ngalokho okubuyayo futhi ngiyazi lizwa ngaleyo ndlela mayelana ngomama benu cabanga ngaye njengalokho ayikho sibili enhlizweni yakhe loba abaneni njengembongi isithi impilo ibingekho lula kuye kodwa uyiphilile njalo ukukwenzela nje ulutho ngakho uNkulunkulu uzakwenza indlela ukuze aphile nini lanini lawo ngakho ngiyathokoza ngalokho angazi ukuthi ngani ngenzelesi isimemezelo lokhu kusa ukuthi ngizakukhuluma lobu busuku nxa inkosi ithanda ngokuthi ngubani lo leqiniso angazi ukuthi ngizakwenza njani kodwa beniphathekile kwaze kwabaphose ihola lemizuzu elithumi edluleyo ekuxoxisaneni imini yonke futhi ngaba lokukhethekileyo lencingo ezazijahekile angenelisanga ukuzenza futhi ngifuna liqhubeke likhulekela udokotela Sam uyabuya kuhle futhi silokubonga futhi udokotela Baldwin lonkosazana Baldwin bonke bayasila benza kahle ngifuna ukuthi libeke omutsha eluhlwini lomkhuleko wenu linini lowo nguHarry Lease phansi lapha owemithi yokwelapha uHarry ngumngane wami ngokwami futhi kusukela lapho isiba mazwi ngacabanga ukuthi ngumKristu waze kwaba yilimini lapho umpho wakhe esenza isicelo sosindiso lomphefumulo wakhe umpho wethu Mike Egan waletha umphathi wethu waletha indaba futhi uHarry usesimeni esinzima phandle esibhedlela angazanga ukuthi wayecabanga kangako ngami kodwa wala umalusi wakhe elimini kumbe umalusi webandla lapho angena khona futhi wayefuna ukuthi ngibuye ngimbone futhi ngifuna ukuhamba ngiyembona ngakho likhulekele uHarry siyathokoza lapha lobu busuku ukunanzelela ngabangane bami lapha kusukela phansi eGeorgia umfowethu Welch Evans lemuli yakhe niyabona njalo ezinye izethekeli ebengingazazi mhlawumbe bezilapha lokhu kusa nxa ngingaphambanisi ngibona umfowethu lodadewethu Elmer Collins ngemuva lapho abavela ePhoenix Arizona oh ngawukuqukanga ukhangeleka sengathi ufanele ube lezigqoko zakho zesipolweni sesitimela futhi ungena uvela esipolweni futhi siyalamukela ekhaya angeke ngilicele ukuhlala lapha ngoba wathola indawo engcono bona lokho kuhle kakhulu Phoenix siyathanda ukuhlala lapho olunye usuku ngokwami futhi ke ngibona umfowethu Smith lapha oyiChurch of God phandle le umfowethu Smith ngaphiwa ibhuku lakho elincinyane ngolunye usuku kumbe izolo emini isikhathi sesihambile angikalibali lakhathesi kodwa ngeqiniso ngizalisekela ingqengi sazi ukuthi ulibhalile kufanele libe qotho umbhalo weqiniso uNkulunkulu akubusise futhi ngithemba liyimpumelelo labanye abaningi ngingakutsho liyemukelwa lonke lapha eTabanekeli futhi ngikholiseleyo ngoma lokhu kusa ekadadewethu Striker ohlabelileyo ukhangele ngesikhala kuye abazalwane bami abangamamenonite lapha ngiyathokoza ukuba labo phakathi futhi oh nina lani lonke umngane lapha ngiyakholwa usuka khonale e-Illinois indodana yakhe ithatha amarekhodi ngemuva ngihlangane labo njalo futhi labaningi angicabangi ukuthi ngiyakweyisa nxa ngingabizi ibizo lakho kodwa ngiyalamukela lonke manje kasibaleni lobu busuku okwesifundo sombhalo kuMathewu isahluko 21 siqalela kundima 1 futhi sibala sisehla lo 11 ugoqela wathi ke sebesondele eJerusalema lapho kwafika futhi bafika eBethfage entabeni yemihlwathi konake uJesu wathuma abafundi ababili esithi kubo hambani liye emzaneni okhangelene lani lizahle libone ubabhemi ekhulekiwe lethole lilaye
loose them and bring them to me
libakhulule libalethe kimi
and if any man say aught unto you
futhi uba umuntu ekhuluma ulutho kini lizakuthi inkosi iyabaswela njalo uzahle abathumele njalo konke lokhu kwenzeka ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofethi ukuthi tshelani amadodakazi yesiyoni ukuthi khangela inkosi yakho iyeza imnene igade phezu kukababhemi lethole inkonyana yenyamazana yokuthwala abafundi bahamba-ke futhi benza njengalokhu uJesu wayebalayile futhi baletha ubabhemi lethole babeka izembatho zabo phezu kwabo bamhlalisa phezu kwazo lenengi lequbu lendlala ezalo izembatho endleleni futhi bagamula ingatsha zezihlahla futhi bazendlala endleleni lamaqubu ayehamba phambili lababelandela bamemeza besithi hosana kuyo indodana kaDavida
Blessed is he that cometh in the name of
Ubusisiwe ozayo elizweni lenkosi. Hosana kweliphezulu. Uthi lapho ezengenile eJerusalema umuzi wonke wanyakazela usithi ngubani lo?
And the multitude said this is
Uthi amaxuku asesithi lo uJesu umprofeti oweNazaretha asikhothamiseni amakhanda ethu ukuze sikhuleke.
Oh
Nkosi, siyamangala ukuthi sasingabe sitheni uba sasingaphila kulezo nsuku. Kodwa siphila osukwini olukhulu lapho simkhangelele ukuthi abuye futhi lapho sisenza amalungiselelo Nkosi, silungiselela inhliziyo zethu futhi siletha inyanda yonke esingayibuthanisa kusukela esivunweni semasimini wonke ekhaya langaphandle kwelizwe siyacabanga lasekukhangeleleni esikhathini leso esizambona esiza egade ibhiza elimhlophe esehla phansi evela emasangweni enkazimulo ukugugula lokulungisisa limzimba yethu imidala efayo ibe semzimbeni wenkazimulo njengowakhe uqobo lapho okungeke kube khona isono kumbe isibonakaliso sokufa esingake singene futhi sizambona njengalokho ayikho futhi siphile futhi simthande kuzo zonke izikhathi ezizakuza siyakubonga ngaleli bandla nomalusi walo labaphathi lamadikoni langomuntu wonke obuya lapha lezethekeli ezisemasangweni ethu eziyizimvu zomhlambi ofanayo kodwa ezivela kwesinye isibaya esifanayo siyacela ukuthi uzibusise lobu busuku ngobukhona bakho futhi sifunze elizwini lakho ukuze sisuke lapha lobu busuku kanye ngenhloso yokuba ngamaKristu angcono ukwedlula lokho esake saba yikho masihambe nethemba elitsha enhliziyweni zethu lentokozo silindele ukubuya kwakhe uba kungenzeka kube labanye phakathi kwethu abagulayo labahluphekileyo asingeke sibakhohlwe ukubakhulekela ukuthi baya ukubuya esakhiweni lobu busuku lapho esibuthane khona ubukhonza.
Coming in sick, may they go out well.
Bengena begula, mabaphume bephilile.
And we would ask for those that are convalescent, in the homes, in the hospitals, and around the beds of affliction, we pray, oh God, that your mercy will reach down to them. We would pray for
those
that are indifferent tonight, and that yet taste
and see
the mercy of God. Abangakanambithi seen futhi
bakona inkosi ukuthi inhle.
Labo abangakwaziyo
lokho okuthiwo yikuthandwa nguNkulunkulu
abazwisisi
nje lokho abakusilelayo. Oh Nkulunkulu, makuthi omunye umsakazi kumbe ngenye indlela ithinte inhliziyo zabo.
Emotions may be turned
futhi imizwa yabo ingaphendukela kuwe
ngaphambi
kokuba umnyango wesihawu uvalwe futhi bavalelwe phandle ukumela izahlulelo kungela sihawu.
Help us, Lord, these things we pray in the name of the Lord Jesus and for his glory. We ask it. Amen.
Sisize Nkosi lezi zinto. Siyakhuleka ebizweni lenkosi uJesu la ngokwenkazimulo yakhe. Siyakucela. Amen. Abantu babeminyene kakhulu ngasemasangweni futhi izitalada zaziminyene futhi kwakungela ngitsho indawo yokuthi abantu balale. Babelele phandle komduli yonke indawo emhlabathini ngoba leyi kwakuyiphasika futhi abantu bavela emhlabeni wonke owaziwayo ukuzokhonza kulesi sikhathi. Kwakuyisikhathi lapho iwundlu lephasika lihlatshwa futhi lalimela inkululeko yabo yokuphuma eGibhithe ubugqili futhi bagcina lokhu umnyaka ngamunye umnyaka wonke liphasika enkulu yenzakala futhi kwakungesinye sezikhathi ezibalulekileyo ze kumbe izenzakalo zenkolo yamaJuda ngoba kwakusitsho isikhathi abakhululwa ngaso. Bonke abantu bayathanda ukucabanga ngalokho isikhathi abakhululwa ngaso ukuthi kanjani omunye lomunye wethu lobu busuku singabuyela emuva esikhathini lapho esakhululwa khona. Lokho okwakukutsho kithi, ngiyakhumbula kwesami isehlakalo uqobo ukuthi inhliziyo yami edulekayo yokufana yayinqwanela kanjani ukuthinta uNkulunkulu. Ngacabanga, oh, uba ngingenelisa ukwenyuka futhi ngiqoqode emnyango wakhe futhi ngikhulume laye okwesikhashana futhi yebo, liyayazi indaba yami. Ngazithathela iphepha lempenseli futhi nganiza kumbhalela incwadi ngoba ngangingenelisi ukukhuluma laye futhi ngangikwazi ukuthi wayehlala emaguswini ngoba ngangimzwile futhi ngangibonile ukuhamba kwakhe emaguswini futhi ethile eyakudala indlela ejwayelekileyo engangivame ukwehla lapho ngiyabe ngizingela kumbe ukuyagola inhlanzi. Ngacabanga ngizayinamathisela esihlahleni nje futhi ngiyibhalele kumnumzana Jesu kuphela indlela nje ukuze kuthi lo mthwalo usuke enhlizweni yami. Oh, lobo busuku phansi ngaleya ngingakhohlwa ubudala bami, ngingakhohlwa loba ibizo lami kwesinye isikhathi. Kodwa angingeke ngikhohlwe lelo hola lapho engikhulula esonweni. Enye into yathatha indawo phansi ngaphakathi kwami okokuthi kungisizile ngamahola amakhulu ebumnyameni. Ihola lokukhululwa kwami, izisindo zesono zangichiya futhi ngaba ngumuntu omutsha. Ngibe isidalwa esitsha kuKristu Jesu kusukela lapho futhi amaJuda lawa beza umnyaka ngomnyaka futhi kwakukhona umthombo phakathi kwebandla futhi bathatha isinkwa lemibhida ebabayo lewundlu futhi banatha kulumthombo ebandleni futhi bathokoza ndawonye ngoba uNkulunkulu wayebatshengise isisa. Ngakho lesi kuyisikhathi sePhasika futhi kungayisiPhasika kuphela kodwa kwakuyiPhasika ekhethekileyo. Liyazi kulezinye izikhathi esiya ebandleni futhi sihlezi sithanda ukuhamba kodwa kulezinye izikhathi lapho enye into ekhethekileyo iyenzakala. Futhi lesi kwakungesinye salezo zikhathi umoya wawubaselwe ngenkangelelo njengalokhu kunjalo lamuhla. Wonke amehlo alabo ababemthanda ayemkhangelele ukubuya angene esangweni. Futhi ngiyakholwa kungumsebenzi omkhulu ngaleyo ndlela lamuhla ngoba labo abamthandayo bamkhangelele.
Umoya
ubaselwe ngenkangelelo.
When we are living in this day,
lapho siphila kulolu suku, lapho umhlaba ngempela usube ngenye inkalakatha yengozi, futhi isayensi iyasitshela sokuyimizuzu emithathu ukuba kube phakathi laphakathi kobusuku. Futhi ngileqiniso belibala njengami olunye usuku leyo ndaba yalu general ebuthweni wathi ukuthi nga kwakungaba lenye impi iyathatha imizuzu emibili kumbe emithathu. Isuku zakudala zokulwa lokudubula imibhobho lokugebha imigodi yamakhanka lokho konke sokwaphela. Bayatsho ukuthi impi elandelayo izakuba nje imizuzu emibili kumbe emithathu. Olunye usuku omunye umuntu ongahlelekanga uzakudubula isivalo sakhe futhi adubule elinye lalawo mabhomba. Futhi lapho bekwenza sile ndawo zokulalela ndawo yonke ukudubula kubuyele njalo. Umhlaba kawungeke ukuphephe lokho. Wonke umuntu ephasikeni wayesazi ukuthi enye into yayiza kwenzakala kodwa babengazi nje lokho okwakuyikho. Futhi iyo indlela okuyiyo lamuhla. Iningi labantu liyakwazi ukuthi enye into ilungiselela ukwenzakala. Wonke umuntu uyakwazi lokho. Ungakhuluma lesoni, ungakhuluma losomabhizimusi, ungakhuluma loba kubani. Futhi kuyisikhathi sokungaphumuli somhlaba. Kodwa ungakhuluma lendoda kumbe umfazi omkhangeleleyo ukubuya ngenkazimulo isebusweni babo ikhazimula. Bakhangeleleso senzakalo esikhulu. Ngakho umoya wonke ubaselwe njalo bekhangelele enye into ukuthi yenzakale. Umhlaba awazi lokho okulungiselela ukwenzakala kodwa ibandla likaNkulunkulu ophilayo liyazi lokho okuza kwenzakala. Bayakwazi ukuthi masinyane icilongo lizakhala futhi siza kumbona esiza egadile evela enkazimulweni phezu kwebhiza elimhlophe lamabutho asezulwini emlandela. Futhi labo abafileyo kuKristu baza kuhlithwa futhi bephakanyiselwe phezulu ukumhlangabeza emoyeni. Yikho lokho esikudingayo. Siyakulangazelela futhi siyatshelwa ukuthi imiphefumulo yalabo mama lokunjalo esikhulume ngabo lokubusa phansi nje kwe-altari kaNkulunkulu bayamemeza, "Koze kube nini Nkosi, koze kube nini." Umama ufuna ukubona njengoba ufuna ukumbona. Futhi abathandekayo bethu bafuna ukuhlangana lathi la njengoba sifuna ukuhlangana labo. Ukuhlangana okunjani okuza kuba yikho lapho esiza ukuhlangana labathandekayo bethu futhi sibabone emzimbeni wabo wokuvuka futhi bekhazimulisiwe futhi behamba indawo yonke kanye lendlalifa yokuvuka sikhangela isimilo sabo ukuthi siguqulwe njani ukuzithiba lokuthula futhi akusoze kube isipithipithi lokuphithizela lokweqa lokudlukuza ngoba sizakuba lelaphakade yonke ukuphila ndawonye. Oh, lesi sikhathi esikhulu sokuphambana engqondweni esiphila kuso akula nje isikhathi solutho ukukhwela nje lokudlukuza lokubamba ngamandla ngani ngolusuku olwesabekayo khona-ke lapho belindele ukuba enye into yenzakale. Kwakukubi kakhulu ukuthi abaningi balabo ephasikeni abazange bambone kukanti bakwazi enye into yayiza kwenzakala, kodwa-ke kunjalo kabazange bambone. Ngakho kuzakuba njalo ekubuyeni kwenkosi kulabantu abaningi abangahlalisekanga lamuhla abaziyo ukuthi enye into ilungiselela ukwenzakala, kodwa abasoze bambone ngoba uzabuya ekuthuleni kwaphakathi laphakathi ngobusuku ukuhlitha lelo bandla elincinyane elilangazelela lelilindeleyo elikhangelela ukumbona. Yibo labo azabuya futhi abahlwithe iningi lomhlaba abaphila ngokukhangayo lokudlisa imiphefumulo yabo ezintweni zomhlaba ngabasoze bakwazi lokho okwenzakalayo ibandla lize lihambe enkazimulweni, ngoba uzabuya njengesela ebusuku futhi abahlwithe. Ngakho siyabona ukuthi sesibuyele njalo endaweni efanayo. Manje siyathola ukuthi lokhu kukhangelela ukuthi uNkulunkulu ubuya kulabo aba konke emibhalweni bekuyinto efanayo ukuthi bango uhlezi ebonakala kulabo abamkhangeleleyo izikhathi zonke, kulabo abafuna ukumbona. Futhi ngileqiniso ukuthi lelo lithemba elisenhliziyweni zethu lobu busuku. Sekube phose inyanga eziyisithupha ezedluleyo ngiyathemba ngangifakaza kwabanye abantu ukuthi ngathi, oh, ukukucabanga ukuthi nje phose loba yisiphi isikhathi uzakuza. Futhi lokho okwangibangela ukukhuluma lokho ngangikhuluma ngomfowethu uBoswell, lapho ngisiyabona lowo ongcwele omdala lapho sisizwa ukuthi wayesifa iminyaka engamachumi ayisificaminwembili lokunjalo ubudala, umkhosikazi lami isehla phansi lapho ukuyambona engakafi. Ngangifanele ngikhulume ulutho kuye. Ngiyathanda ukukhangela abangcwele lapho bengena enkazimulweni, futhi ngangimele ngimbone futhi sachisa amavili emoteni. Kodwa lapho ngifika lapho futhi ngagijimela emnyango egumbini elincinyane kwakulele lowo khokho omdala, waphakamisa ikhanda lakhe lapho engibona ngisiza ezakhe ezindala ingalo ezibuthakathaka zile ngaphandle lenyama ilengele phansi. Futhi wafinyelela ingalo zakhe kimi futhi ngambamba ngasentanyeni futhi ngaklabalala, "Baba wami, baba wami, inqola zika-Israyeli labagadi bamabhiza azo," ngoba wayengongcwele umuntu olobu uNkulunkulu. Futhi ngathi, "Mfowethu Boswell, ngifuna ukukubuza enye into, uyakukholwa ukuthi uzasila?" Wathi, "Oh, vele angiguli ngitsho." Ngathi, "Awu, kuyini uhlupho?" Wathi, "Sengisiya ekhaya." Wathi, "Sengidiniwe futhi sengikhathele futhi ngifuna nje ukuya ekhaya." Ngathi, "Khona-ke uyananzelela ukuthi uyafa?" Ngathi, ifuna ukukubuza enye into emuva eminyakeni yamachumi lokunye ayisikhombisa yenkonzo kuyini okube ngumzuzu wakho oyinkazimulo ungakhuluma kini mnumzana futhi ungitshele yisehlakalo bani owabalaso hansi ngasemzileni ukuthi ungabala ihola lakho elikhulukazi ngizaphila ukubona isikhathi sakhe futhi ayisoze ngikhohlwe lapho amehlo lawo amnyama engibamba ngaphezu kwalawo mangilazi wathi mfowethu othandekayo lesi yisikhathi esikhulu sempilo yami angeke ngicabange ngesikhathi loba yisiphi esasiyinkazimulo kakhulu ukwedlula khona manje ngamkhanyela ebusweni futhi ngathi mnumzana ulokhu usazi ukuthi uyafa na wathi mfowethu Branham ngilele lapha ngilindele umzuzu wonke ukuze avule umnyango futhi abuye angihambise ekhaya kanye laye yiyo indlela yokufa yiyo indlela yokuhamba futhi njengokuba lisazi ukuthi phose amahola amabili engakafi wayelele ekukhoma okwedlulisa insuku ezimbili futhi lapho ephaphama waphakama ekamelweni futhi waqala ukukhuluma lomkakhe khona-ke ngungananzeleli wakhangeleka ukuba ekhanya futhi waqhawula izandla okwehola eligcweleyo kumbe okwedlulisileyo labangane ababefile okweminyaka engamachumi amane kumbe amachumi amahlanu labo ababephendukiswe nguye ebandleni lakhe waqhawula izandla lomama wakhe lobaba wakhe waze wa impilo yayisitshile umzimba wakhe walala phansi emkamelweni futhi walala engalweni zenkosi uJesu akula lutho olunjengokumkhonza umkhangelela futhi lapho ngikhuluma kulindoda ngalokhu futhi ngakhuluma leso sehlakalo ngakhuluma lokhu ngathi mnumzana oh akusoze kube yinkazimulo lapho simbona oh nxa engabuya lamuhla wathi mfowethu Branham ungethusi abantu kanjalo ngathi utshoni wathi oh ungazami ukutshela abantu ukuthi umhlaba uyabuya kumbe uKristu uyabuya uyabakhathaza oh ngathi hatshi ngicela uxolo kulabo abamkhangeleleyo kuzindaba eziyinkazimulo sibili abangazizwa ukuthi uJesu useseduze lokubonakala lokuthatha ibandla lakhe ukuluphala kuzaguqulelwa ebutsheni intokozo izaphiwa esikhundleni sokunyukubala impilo izaphiwa esikhundleni sokufa ukungafi ekuziphatheni kahle kuzantshintshaniswa yisikhathi bani ukuba kwazi ukuthi uzakuza babemkhangelele babemlindele futhi lapho esiza siyathola ukuthi kwakulamaqembu amabili iqembu elilodwa lalimi laye futhi elinye lalimelana laye futhi yiyo indlela esikuthola ngayo lamuhla yikho lokho ukubuya kwakhe kuhlezi kusehlukanisa abantu sonke isikhathi lapho uthola uJesu uyathola labo abakhona abayabe bephikisana lakho lowo nguSathane futhi lamuhla lapho sicabanga ngakho asiboni nguquko engako okufanayo nje abantu sebaguquka kodwa umoya wabantu awuguqukanga ngakho lapho ekugcineni bebekhangele phandle kwesango futhi bambona esiza egadelo omncinyane ubabhemi omhlophe akumangalisi abafundi baqala ukuklabalala umbuso wezulu usufikile abantu bagijima ukuyamhlangabeza futhi iJerusalema yonke yanyakaziswa kulenye into mayelana ngakho lapho uJesu esiza kuhlezi kuyikunyakaziswa futhi umuzi wonke wanyikinywa futhi abangeke bakufihle futhi abathumayeli ngalolo suku Wakufanele bakuphendulele lokhu kunyakaza ngoba wawusemkhosini wePhasika.
And they screamed up, "Who is this?"
Futhi baklabalala besithi, "Ngubani lo?" Lapho umoya ubasela lokubuya kwenkosi uJesu eJerusalema wabasela umoya ngenkangelelo. Ukukhangeleka ingathi abafundisi kufanele babekwazi lokho okwakuzathatha indawo. Kwakhangeleka ingathi umpristi omkhulu wayefanele abekwazi. Kwakhangeleka ingathi omunye umpristi wayengabe ekwazi. Futhi kakuguqukanga ngitsho lamuhla ngoba umoya ongcwele wandulela ukubuya kwenkosi uJesu. Futhi lapho umoya ongcwele uqala ukusabalala emhlabeni, imililo yemvuselelo yalumatha ndawo yonke. Izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso zenziwe, ukusiliswa kuthethe indawo, iziprofetho ziphumile. Yonke imibuthano yezibusiso zesipostoli iphendukile ebandleni njalo. Ngakho njengalokho kwakunjalo ngalezo sikhathi, kunjalo lakhathesi umoya wongakholwayo ulokhu umemeza, "Ngubani lo?" Abanye babo bakholwa enkosini uJesu ukuthi wayengumuntu olungileyo. Abanye babo bathi ungumuntu olungileyo. Yikho abakutshoyo lamuhla bazama ukumbeka njengoNapoleon. Iqhawe bazama ukumbeka njengoGeorge Washington, indoda eleqiniso. Kodwa wayesedlula lokho. Linanzelele ukubalwa kombhalo. Bathi lo ngumprofethi ovela eGalili. Futhi bayazama ukukhuluma into efanayo lamuhla lapho bebona linguba enkulu yenkosi ukubuyisela kumpila kahle abagulayo labahluphekileyo, ukumbona esebenzisa umoya wakhe ebandleni lakhe ukudalula imicabango yabantu, ukumbona esenza njengalokho akwenzayo lapho elapha emhlabeni ukugcwalisa lokho akutshoyo ukuthi kuzathatha indawo. Impela amabandla labantu benzile bebuza lokhu, "Ubani lo?" Abazwisisanga ukuthi uJesu wayengubani ngoba akula owabo owayengamnanzelela ngezikolo zabo. Yiphi iseminari aphuma kuyo? Yisiphi isikolo sesayensi yenkolo avela kuso? Futhi-ke kunjalo lamuhla iningi labantu abagcotshwe ngomoya ongcwele abavelanga kuloba yiphi iseminari bayizithelo zokukhetha kukaNkulunkulu uqobo. Kodwa izibonakaliso nezimangaliso nezimanga ezathenjiswa eBhayibhelini zihambisana lalumoya ongcwele omkhulu lapho uhamba phakathi kwabantu. Futhi bathi lamuhla, "Isikolo bani abavela kiso?" Ungena nje phakathi kwedolobho ukubamba imvuselelo, inhlanganiso yesonto bani oyingenayo? Ngaba lengxoxiswano ngolwesihlanu emini lompristi weRoma Katolika wasebandleni le-Irish eLouisville. Futhi kungathathanga isikhathi ukuba ngaziswe kuye indoda enhle efundileyo. Wathi, "Mnumzana Branham, yiphi inhlanganiso yesonto okanye layo?" Ngathi, "Angikho loba kuyiphi." Futhi wathi, "Khona-ke wagcotshwa na?" Ngathi, "Yebo mnumzana." Wathi, "Ngubani okugcobayo?" Ngathi, "Inkosi uJesu wangipha umoya ongcwele ukuthumayela ivangeli, futhi wangipha umsebenzi." Awu, lokho yikho ukugcotshwa esikufunayo. UJesu akatshongo kubafundi bakhe, "Hambani phandle, anikhothozi lezo zinto, kodwa sezaphila isikhathi sazo." Akatshongo ukuthi, "Hamba uyefundela ukuba ngumthumayeli okweminyaka eminingi kangaka." Wathi, "Lindani edolobheni laseJerusalema lize ligcwaliswe ngamandla avela phezulu." wakutsho lokho ebantwini ababengeke basayine amabizo abo. Futhi emva kwalokhu umoya ongcwele esebuyile phezu kwenu, khona-ke lizakuba ngabafakazi bami bonke eJerusalema, eJudiya, Samariya lasemikhawulweni yonke yomhlaba. Yikho ukugcotshwa. Asilambani kaJesu esiya kuloba yisiphi isikolo kumbe eqeqetsha kuloba yisiphi isikolo sezenkolo, kukanti kube lezikolo zenkolo ezimisiweyo ebizweni lakhe ngokwembangela yezenkolo ukwedlula okunye okwake kwaba khona emhlabeni. Asikaze sibe loba layiphi imbali yakhe yokuya esikolo. Kodwa loba kunjalo kulezikolo ezineni ezimiswe ebizweni lakhe ukwedlula okwaloba yiluphi olunye uhlobo lwebizo elikhona ngaphansi kwamazulu. Izikolo asikaze sibe kwazi ngayo ebhala ibhuku, kukanti kube lamabhuku amaningi alotshwe mayelana ngayo ukwedlula konke okunye okulotshiweyo. Futhi lamuhla ibhayibheli lakhe ibhuku elidumileyo sibili elisemhlabeni wonke phakathi kokulotshiweyo konke. Kodwa uyabona ngosuku lokuvakatshelwa bameleza, ngubani lo? Bona uNkulunkulu uthatha into ekhangeleka engathi ayisilutho ukwenza ulutho ngayo, yikho okumenza abe nguNkulunkulu. Futhi lapho bembona esiza egadile engena kulelo sango, abanye babo bathi ungumuntu omkhulu. Bayakutsho lokho lamuhla kulezikolo zesayensi yenkolo ezifundisayo lamuhla ukuthi uJesu wayengumuntu omkhulu, ukuthi wayengumuntu olungileyo. Abanye babo batsho lokuthi wayengumprofethi. Manje nxa wayengumprofethi kuphela kumbe umuntu olungileyo isezonweni zethu, wayesedlula umprofethi, wayesedlula umuntu olungileyo, kukanti wayengumuntu olungileyo, kukanti wayengunkulunkulu mprofethi. Kodwa wayesedlula lokho. Wayengunkulunkulu ebonakalisiwe enyameni ukususa isono. Futhi lapho esiza egadile, abantu abaningi bathi ungumsilisi. Oh, simbonile evula amehlo eziphofu, siyambona esenza umuntu ogogekileyo ahambe, simbonile esipha umkhuleko futhi uqhuqho lwatshiya umntwana. Kodwa khonale leyo nhlobo yayimlandela kuphela ngenxa yezinkwa lenhlanzi. Futhi yiyo indlela amaxuku ayiyo lamuhla. Ineni nxa kulo msilisi ngani bayamlandela futhi yena nje ungumthombo enhlane. Nxa begula bayagijima bathi, oh, ungangikhulekela na ukuthi inkosi uJesu ingisilise. Futhi masinya bephuma esibhedlela kumbe embhedeni wabagulayo bona emhlabeni bayabuyela njengenja emahlanzweni ayo kumbe ingulube odakeni lwayo njengombhalo watsho. Bayamlandela nje ngokuhle abangakuthola kuye, bayamsebenzisa nje okwesibonda sesitembu kumbe enye into leyo abangayithola ivela kuye. Futhi bengakhangeleli ukumkhonza. Lelo xuku lilokhu liqhubeka lamuhla. Kwakulaba yisificamunwemunye ababelo ulepero abasiliswayo, futhi oyedwa wabuyela ukuyamnika udumo. Kumbe ngabe babelitshumi na? Bona omunye wabo wabuyela ukumnika udumo, futhi abanye babo baqhubeka bahamba bengela kubonga. Futhi nxa abantu emelika abasiliswayo ngamandla kaNkulunkulu bengabuyisela inhliziyo zabo kuNkulunkulu, kungaba lemvuselelo engatshaya ilizwe leli, engavala zonke indawo ezithengisa utshwala, izitolo zetshwala lezitolo zewhiski zingaba phandle komfanekiso. Amabandla angagcwala, indawo zombukiso zingabe zingela bantu ngesonto ebusuku. Futhi kungaba lemvuselelo engaqhamuka kulesi sizwe. Kodwa lapho bekubona kusenzakala izinto uNkulunkulu azenzayo, balokhu bememeza, ubani lo? Ubani lo ozayo? Bavela ngaphi na? Ubani lo? Ngaliphi igunya lokhu kusenziwa? Angikhohlwa eJohannesburg, eSouth Africa, ngangisanda kufika phose imizuzu engamachumi amathathu ngaphambili endizamchineni ngangile nsuku ezintathu lobusuku emoyeni ngangidiniwe ngingela kukumela bangihambisa phandle kwendawo yombukiso lapho abantu abangamachumi amahlanu kumbe amachumi ayisithupha ababebuthene futhi ngingakafiki lokufika kupulatifomu kwaze kwathi umoya ongcwele abona kusiza kusedlula endaweni ibhasi uthi yayile bhakane kiyo Durban ngabona insizwa encane iphikisa futhi yaphunyuka kuyise lonina lonyawo olulodwa ama inti ayisithupha kumbe ayisificaminwembili ukufitshane kulolunye wayegqoke ihembe emhlophe lebhanti eligaqwa ehlombe libambe ibhulugwe lakhe futhi ngananzelela insizwa ngakhangela emuva njalo umbono wawusuhambile futhi-ke ngesikhatshana nje ngabona lokho kukhanya kulenge phezu kwensizwa encane khonale ngemuva phakathi kombuthano futhi ngakhangela ngacabanga ngimbone kwenye indawo ngamkhangela futhi lokho kukhanya kwaqhubeka kumile phezu kwakhe okwemizuzu emilutshwane futhi ngangilindele umtoliki ukubamba amazwi alandelayo khona-ke ngabona leyo nsizwa efanayo iphakama iphosela phansi izigodo zakhe zokuhambisa futhi unyawo lwakhe olufitshane ngama-intshi ayisithupha lwabuya lwalingana lolunye futhi ngathi ngumnumzana AJ Schoeman osenkazimulweni lobu busuku ngathi mnumzana Schoeman ucaphune amazwi ami nje ngumbono wathi kuhle sibili futhi ngathi insizwa ehlezi ngemuva igqoke ihembe emhlophe futhi le bhanti eligaqwa emahlombe wayevela edolobheni elithiwa Durban amamayila angamakhulu alitshumi lanhlanu udabula ilizwe ebhasini futhi waphunyuka kuyise lonina ukubuya kodwa wakholwa enkosini uJesu futhi ulonyawo olulodwa olufitshane ama-intshi ayisithupha kulolunye futhi insizwa yecela phezulu nango elapho emile ezama ukuzwa ngezigodo zakhe futhi ngathi insizwa inkosi uJesu ikusilisile futhi khonapho unyawo lwakhe lwaphumisa ama-intshi ayisithupha wafanana lezinye zonke futhi baletha insizwa kupulatifomu labodokotela bamhlola lapho uyabona umfanekiso wakhe ebhukwini lami ngangimile lapho nje isikhatshana esilutshwane ngabona encinyane imota eluhlaza igijima phansi emgaqweni futhi yatshayelela yathibilika yovane futhi yatshayelela isihlahla encinyane inkazana elenwele ezimhlotshana yayi ilomhlane owaphukileyo futhi ngathi ngibona encinyane imota eluhlaza ethelele yatshaya isihlahla futhi inkazana encane elenwele ezimhlotshana ephose ibe le minyaka elitshumi lesificaminwembili ubudala ilomhlane owaphukileyo usesimeni esibi akula owasabelayo futhi angenelisanga ukumbona ndawophi kulowo omkhulu umbuthano omkhulu wabantu futhi ngama lapho okwemizuzu emilutshwane ngathi zwisisa kuyi ungabi ngocabangelayo kuyinkosi uJesu emandleni okuvuka wathumela umoya ongcwele ukuqhuba phambili umsebenzi wakhe futhi lapho ngabona umbono usenzakala njalo futhi angisayenelisanga ukubona inkazana khonapho nje kumile phambi kwami lapho kwakumilokho kukhanya njengokuba libona emfanekisweni futhi wama lapha hamba phezulu lapho futhi lapho wayelele phansi ngaphansi kwepulatifomu ngathi nkosikazi encane inkosi uJesu ikusilisile futhi waqala ukukhala umama wakhe wathi oh hatshi ungamtsheli ukuthi aphakame wathi nxa enganyikinyeka uza kufa futhi inkosikazi encinyane yeqa yema ezinyaweni zakhe eklabalala futhi edumisa uNkulunkulu futhi unina waqaleka futhi wawela embhedeni wesigulane inkazana eyayilelekiwo kuyini na ngaleso sikhathi nje enye indoda eyayisesimweni esibi yaphakama ngemuva le futhi yema ngonyawo olulodwa esihlalweni lolunye phezu kwelunye uthi wathi wena wasemelika ngiyakugolomba ngitshele ukuthi ukwenza lokhu ngaliphi ibizo futhi uyinhlanganiso yesonto bani yebandla olingenayo bona kuyafanana nje abazwisisi abakhangelelanga lezi zinto amabandla awakhangelelanga ukubuya kwenkosi futhi umoya ongcwele ulapha ukuqinisa ukubuya kwakhe ukukwenza kugcwaliseke kangako lowo lalowo ufuna ukuthatha indlela yakhe yiyo indlela okwakuyiyo khonale iqembu linye lalilomqondo walo kodwa lowo akusiwo umbuzo lobu busuku lokho akusikho engikhuluma ngakho kodwa umbuzo engilibuza wona yikuthi ucabanga ukuthi kuyini na kuphathelane lawe ubani lo oya phezulu laphansi ezizweni hathi abantu abantu abangeke benze lezo zinto ubani lo okhulumayo esithi ebantwini phakathi kombuthano njengalokhu ohlezi khona lapha ngalapha le ndawo ezehlukeneyo emhlanganweni lapho abafazi lamadoda belethwa lapha besifa kungubani na lo mfazi omutsha ongene echibini lokubhabhathizela lokhu kusa okuthi amaviki amathathu edlileyo esifa ngemvukuzane yesimila uhlala khona lapha e-Maple Street Nkosazana Bate futhi ngabuza odokotela abathathu ababelaye wayengela lathuba elilodwa lokuphila elabane kumbe abahlanu abantwana abancinyane lomama wami ezama ukubanakekela umama wathi Bill akasoze abuye ngekhaya njalo futhi ngaphuma phandle lapho ayekhona futhi inkosi uJesu yakhuluma itsho kanje inkosi nxa engahamba ebandleni futhi athembise ukubhabhathizwa ebizweni lenkosi uJesu futhi akhonze uNkulunkulu uza kuya ngekhaya ephilile futhi ngambuza uza kwenza lokhu na nkosikazi futhi wathi konke lokho okuthoyo ngiza kwenza khonapho izinhlungu zamthiya insuku ezintathu ezedlule waye ngekhaya futhi odokotela abatholi ngitsho isici esisodwa saleyo mvukuzane ngubani lo ozayo ebizweni lenkosi ubani na umoya ongcwele kaNkulunkulu uyini umcabango wakho ngakho na uyini umcabango wakho na usazi umalusi wakho na futhi lapho ngihlezi ezihlalweni lezi lapha abantu abavela phandle wedolobho behlezi belesithuthwane behlezi kanye lapha kuhlezi umuntu kwenye indawo phakathi lapha umfowethu ongummenonite khona lapha ehlupheka ngesithuthwane ngingakaze ngibe mazi kumbe ngibone kungelalutho ngaye futhi kungananzelelwe phose iminyaka emibili edluleyo ngiyathemba kumbe enye into yebo iminyaka emibili umoya ongcwele wakubizela futhi wathi itsho kanje inkosi kakukaze kumhlasele futhi ubani lo ngubani lo lumfazi wayehlezi lapha isonto edluleyo ngesikhathi ngicina ukuba lapha wayebuye evela phansi kwenye indawo e-Illinois usuku olulandelayo elethumba elikhulu emzimbeni wakhe elaseliyimvukuzane futhi abanye abakhulu bezesayensi zemithi base-Illinois babemhambisa esibhedlela esikhulu ukuyahlinzwa ngomvulo futhi waziminyanisa engena ngingakaze ngimbone kumbe ngizwe ngaye empilweni yami yonke futhi kungananzelelwe umoya ongcwele wamembesa futhi wamtshela ukuthi wayengubani lapho avela khona futhi wayeza kuhlinzwa usuku olulandelayo bangaki ababelapha leso sikhathi ukubona lokho lokubona indaba ziphenduka usuku olulandelayo lapho esiya kudokotela bamhambisa kusuka kwenye iklinika kusiya kweyinye futhi abatholi isici sayo ubani lo oh uNkulunkulu ngoba lesihawu ubani lo owenza lokhu na ungaqala ukuthi kwakungumalusi wakho na ngitsho ungaqala ukutsho ukuthi abantu babe lokwenza ngakho ngitsho kungumoya ongcwele umoya owawuphakathi kwenkosi yethu ujesu lokubuya kwakhe ukuzibambanisa lebandla lakhe kuseduze okokuthi usesabalalisa ukukhanya kwakhe okukhulu okungcwele ukuhlenga lokuletha ebudlelwaneni ibandla likankulunkulu ophilayo okokuhlwithwa okuseduze lokufika amen ungubani na angeke ngiphendule umbuzo wenu angeke ngiliphenduleke kodwa ngingaziphendulela ngokwami futhi phezu kwaleli tafula elingcwele lobu busuku endlebeni zaleli ikhulu futhi abathengiweyo begazi lenkosi yethu ujesu ngithi lokhu kuvela phansi kwenhliziyo yami hathi ngenxa yokuthi ngingomunye wenu hathi ngenxa yokuthi ngingomunye umuntu owahlukileyo kodwa omunye wabahlengiweyo ogezwe ngegazi ngiyakholwa ukuthi lokho kukhanya okufanayo okulenga kuleli bandla lobu busuku khona lokho okufanayo uyatshengisa ngemvelo yakho ukuthi ujesu kristu ngesimo sikamoya ongcwele loba ngubani owaziyo umbhalo uyakwazi ukuthi ujesu wathi ngivela kunkulunkulu futhi ngiya kunkulunkulu engakenziwa inyama lapho elomose enhlangala wayeyinsika yomlilo futhi lapho umose efisa ukubona wedlulisa umhlane wakhe kuye futhi umose wathi kukhangeleka njengomuntu lapho elapha emhlabeni wayengumuntu wenza izinto ezifanayo nalezo azenzayo lamuhla ngabantu labo abahlengayo nawo esiza uthi esiba lompikitsha wakhe uthethwe kuyini na emva kokufa kwakhe ungcwatshwa lokuvuka uPawuli wayesendleleni yakhe esiya eDamaseko ngolunye usuku futhi ukukhanya okukhulu wamtshayela phansi amadoda lawo ayemhanqile ababonanga ukukhanya kodwa wamtshayela uPawuli phansi waze kwamenza waba yisipofu waba lohlupho ngamehlo akhe impilo yakhe yonke futhi wathi ngesinye isikhathi ngaphandle ngiphakanyiselwe ngaphezu kobunengi besambulo waphiwa kimi ameva enyameni yakhe isithunywa sikasathane ukumukuluza ngoba wakuyibunengi besambulo futhi lapho uPawuli etshayelwe phansi endleleni yakhe ukuyazingela abantu ababesenza umsindo omnengi iqembu elizalwe kutsha abantu ababebizwa abahlamuki benkolo uPawuli wayesendleleni yakhe ukuyazingela labo lamaphepha esikhwameni sakhe ukubabopha ukuthi abalethe eJerusalema uthi khosi phakathi kwemini kweza ukukhanya phansi okwamtshayayo wawa ezinyaweni zakhe wawela emhlabathini futhi wawela othulini lomhlaba kweza ilizwi kulokhu kukhanya lisithi Sawuli Sawuli ungizingelelani na futhi uSawuli watshililika esimweni sakhe sobuphofu wakhangela phezulu futhi wayebona lokho okukhulu ukukhanya okuyinkazimulo futhi wathi Nkosi ungubani na wathi nginguJesu ngavela kuNkulunkulu ngahamba kuNkulunkulu ngivela kuNkulunkulu ngiyabuyela kuNkulunkulu wathi kunzima kuwe ukukhahlela izincijo isambulo esisodwa kulelo chebe-chebe elingcwele isikhathi sinye phezu kwaleyo ndawo umuntu angeke abe ngofanayo umuntu engakazibizi umKristu engakazibonakalisi ngokwakhe kumele kuqala abe laleso sehlakalo sangemuva kwenhlane lapho ahlangana loNkulunkulu ubuso ngobuso ngoba lamuhla ungaba naluphi uhlobo lwempendulo ungabona inkosi isenza nje khona kanye lokho athi ukwenze futhi abezesayensi yenkolo abahlakaniphileyo Wakuchaya indiva. Vala kuti lokho kwakungokolunye usuku. Kwakungokwalokhu. Kumbe ngokwesinye isikhathi. Kumbe akunjalo. Njengalokho abakuchoyo ngoJesu. UBelizebhabhu. UDeveli. UYisanuse. Kuthi zonke lezi izinto. Vale mpendulo. Kodwa lapho umuntu eseke wahlangana loKristu. Kuthi wambona. NjengoPawuli akwenzayo kumbe waba lesehlakalo sakhe akula abezesayensi yezenkolo abeneleyo emhlabeni ukwenelisa ukutshaya indiva leso sehlakalo emuntwini. Yiso isizathu lamuhla bengelaso isehlakalo. Yiso isizathu bengeke bathi wonke bathi ngubani lo, kuyini lokhu, kuvela ngaphi khona. Abalampendulo ngani na? Ngoba wonke abakwaziyo isayensi yenkolo eyenziwe ngelinye ibandla. Hathi ukwazi isayensi yezenkolo impilo. Hathi ukuba kwazi iBhayibheli impilo. Kodwa ukuba mazi impilo. Ukuba mazi njengomfundisi oqondene lawe. Njengalowo okugcwalise ngobukhona bakhe. Wawukhona lapho kusenzakala. Akula muntu ongakususa kuwe. Akekho ongakutshaya indiva. Lapho leso sehlakalo kusenzakala kuwe. Uyakwazi ukuthi ungubani. Yimi uJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini nini. Ubani lo oyenza lezi izimangaliso? Ubani lo oyenza leyi imisebenzi emikhulu? Ngabe kungumtshumayeli na? Ngabe kungu-Ora Robert na? Ngabe kungu-Billy Graham na? Ngabe kungu-Jack Shuler na? William Branham na? Loba engubani okungaba nguye. Abalalutho lokwenza ngakho bayizitsha zokusetshenziswa ngumoya ongcwele usiza levangeli yezibonakaliso lezimangaliso lezimanga ukulungiselela abantu umoya ubaselwe inkangelelo lamakholwa emkhangelele ukuthi abuye. Labanye bathi kungani lezi imvuselelo? Kungani sisiba lazo? Asihlalisekeni ebandleni. Ngani bekuthiwo ebandleni khona lapha ukuthi lapho siqala ukwakha ibandla elitsha, bathi kasidingi izimangaliso, kasizidingi lezi izinto njalo futhi. Liyazifuna, qhubekani lihambe phandle ensimini lapho ezenzakala khona. Kasizidingi lapha. Lapho iBranham tabhanekeli asehla kuleyo ndawo ephansi isitshonile. Ibandla leli lasungulwa phezu kwezimiso lamandla levangeli likaJesu Kristu. Futhi ingqeke kuphela leli tabhanekeli limile makuthi umoya ongcwele oyinkazimulo ufumane ukufinyelela emiphefumulweni ukusindisa lokugcwalisa ngomoya ongcwele lokusilisa abagulayo. Yini uJesu Kristu ofanayo izolo lamuhla lanini nini. Asikhulekeni. Uba ungazi ukuthi ungubani, awukwazi ukuthi konke lokhu kumayelana ngani, futhi uthanda ukuba kwazi, ungenza nje ukuba uphakamise isandla sakho, futhi uthi ngokuphakamisa isandla sakho, ngikhulekele mfowethu Branham ukuba ngibe mazi, futhi inkosi ilibusise, futhi ndawo yonke ngiyabona izandla zenu. Manje Baba osezulwini, siyaletha lumbiko futhi lezithelo zabantu bephakamise izandla zabo ukuthi bengathanda ukuba kwazi ukuthi ungubani lo. Bengathanda ukujwayelana lalu Jesu omkhulu ukuthi ukubuya kwakhe kokuvuka sokuseduze ukuze kuthi abagulayo sebeqale ukusiliswa, futhi emva lokho sekuthethe indawo. Khona-ke isiprofeto sangena ebandleni. Khona-ke izipho lezimanga. Manje phansi kuleso sibonakaliso sokugcina. Okulandelayo kuzakuza ukuhlwithwa. Ibandla lizasuswa. Futhi thina, Nkosi, esitsho ukuba siyakwazi wena emandleni okuvuka kwakho. Silindele. Futhi silangazelela, futhi sikhala, futhi sicela. Woza Nkosi Jesu, fitha ibandla lakho, futhi ulisuse masinyane, Nkosi, ngoba masinyane abantu bazadubula umhlaba owawudalayo ukuze baphile kuwo, ngoba abakulalelanga, abafundanga ukuthula kodwa imbi abafundanga ukulunga kodwa abafunde ukuganga ukuthi kanjani bonke bengasoze babe lendlala yamandla Nkosi lelo chacha elincinyane enhlizweni yabo elibenza babe lendlala yamandla bazama ukugcwalisisa elaboratory wenye indawo ukudubula omunye wabo uNkulunkulu ngabe ngananzelela kuphela ukuthi amandla lawo abawalangazelelayo amandla okuvuka kwendodana kaNkulunkulu amandla kamoya ongcwele ukuguqula impilo zabo hathi ukudubula izizwe kodwa ukuguqula impilo zabo futhi kubenze inceku zakho abantu abaningi bachaywe ukuhlanya kweganga basibona njengexuku lo elingazilutho futhi nje ngabahlamuki benkolo njengalokho abakwenzayo osukwini lwakuqala kodwa lapho bephenduka bethokoza bekubonga ukuthi bangathwala isigcono sebizo lakho yiwo umuzwa wabantwana bakho lobu busuku Nkosi yonke indawo Siyajabula kuphela abanye ngosuku lwakho bazama ukukuqaphelisa bathi umngane aleyo ndoda yeganga uJohane owaphuma enkangala kodwa engagqokanga isikhumba nje sembu esidala esithandelwe ngakuye futhi indoda yeganga eyayiphosela amazi empumalanga lasentshonalanga futhi yathi ihloka libekiwe empandeni yesihlahla wathi Yena ungumlandeli wakhe uyindoda yeganga uyahlanya ulahlekelwe ingqondo yakhe inkonzo kamoya eyayilawe oh Nkosi yaphuphuthekisa amehlo alabo futhi ke sekukwenzile lamuhla lumoya ongcwele omkhulu usandulela ukubuya kwenkosi njengalokho uJohane akwenzayo osukwini lwakhe ephuphuthekisa abantu kulabo abangafuni ukubona kodwa kulabo abathanda ukubona ubakhethile bona futhi konke lokho ubaba angiphe khona uzakuza kimi wathi futhi akula kibo ozakulahleka futhi ngizamvusa ngosuku lokucina siyakubonga ngalokhu futhi labo abaphakamise izandla zabo lobu busuku siyakhuleka oh Nkosi Nkulunkulu ukuthi uzakuzazisa kibo ngesehlakalo emandleni okuvuka Uvumele Nkosi futhi abanye mhlawumbe bengabe belapha abangaphakamisanga isandla sabo kodwa kukandi enhlizweni zabo bebekwazi ukuthi bebekufuna ngiyakhuleka ukuthi uzakubabusisa futhi uphe kibo isifiso senhliziyo yabo lapho sisuka esakhiweni lobu busuku masihambe njengabantu abehlukileyo masihambe silenjongo eyahlukileyo Ukulaleyo ebesilayo singena phakathi nqa ibiyahlukile lentando yakho yobuNkulunkulu masiphume phandle silokuzimisela ukubambelela empondweni zealtar ukuze kuthi umphefumulo wethu usuthiseke ukuthi sibe lesehlakalo lawe ukuthi siyazi ngalo esimkhulumayo ngoba sihlanganelaye futhi siyamazi ukuthi silobudlelwano laye siphe izinto lezi baba Silisa abagulayo labahluphekileyo ubusisa umalusi wethu othandekayo oligugu uNkulunkulu siyakhuleka ukuthi uzakubalaye labo dadi wabo abathandekayo lapho behlabela ivangeli lokulichumayela emsakazweni wabo ubusisa izethekeli ezisemasangweni ethu Nkosi mabaphume lobu busuku belokubaselwa enhlizweni zabo futhi lenjongo ukuthi bona kusukela kuleli hola kusiya ngabe ngakwazi futhi bengakukhonzanga ngaphambili mabakukhonze sisazi lokhu ukuthi zonke ezinye izinto ziyakuba yize kodwa ilizwi lenkosi lizahlala likhona kuze kube nininini siphe khona baba sithethelele zonke izono zethu ukuthi masihlangane kulokho okukhulu
And purchase my salvation on Calvary Street. After the message, let's just bow our heads and worship Him.
Manje emva kombiko, ngasikhothamiseni amakhanda ethu, futhi simkhonze. lapho sihlabela kuye ngenhliziyo yakho yonke.
Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree.
Bangaki abamthandayo sibili, phakamisa isandla sakho utsho lokhu ngokufakaza. Ngiyamthanda. Oh, akamangalisi na. Liyazi ngiyathanda ukuhlala njengalokhu futhi nginathe ngenye indlela ubukhona bakhe. Ilizwi lakhe liphumile liwele enhlizweni, liyasiqondisa, liyasiletha ekuzehliseni emoyeni wakhe. Kuhle kanganani ukumkhonza khonake manje lapho liphuma ebandleni lobu busuku. Hambani limkhonza futhi khumbulani liviki kulomhlangano omkhuleko lapha ngolwesithathu ebusuku. Lingakhohlwa umsakazo kamfowethu Nevaya ngesonto kumbe ngomgqibelo ngehola lesificamunwemunye nta ku-WLRP. Ngiyathanda nje ukubezwa, ngalithandi lina na abahlabela bebane kumbe bebathathu? Kuzwakala kumnandi sibili unkosikazi lami labantwana. Sonke siyakhupha umsakazo omncinyane phandle futhi siwubuthanele ukulalela kumfowethu Nevile lokusakaza kwakhe lamazwi akhe amangalisayo awokuthi umphakamisa njani uNkulunkulu lowo amthandayo lamkholwayo. Angitsho lokhu uku lina abemzini lapha nxa ungelalo ibandla lasekhaya, woza uhlangane lathi. Ngiyakutshela ngingatsho lokhu futhi laye ehlezi lapha. Hhathi mnumzana, ngakutsho lokhu izikhathi eziningi. Ngiyamthanda umfowethu Nevile. Lokhu kuqala uyisazi senkolo, into yokuqala ungumntwana kaNkulunkulu. Into elandelayo uyafana nsuku zonke, bengimazi okweminyaka kakaze aguquke lakancane. Ulokhu engu-Oman Nevile, inceku yenkosi uJesu. Futhi ngicabanga ule ngobunye ubusuku ngamfonela ukumbuza uba engazange ehlelweni lakhe engasenzela indawo sehle phansi futhi sikhulekele abagulayo. Kwakulabanye abangenayo babengena kulokhu kusa liyazi. Futhi umkakhe omncane waphendula ifoni futhi ngangikhuluma lo mkami emuva le mayelana ngakho lokuthi simbonga njani uNkulunkulu womkakhe omncinyane othandekayo lemuli yakhe. Lokho kuhle kakhulu lapho ubona umtshumayeli lomkakhe behambisana njengalokho ekunandini lasekuzithobeni. Lokho nje kwenza ibandla lihambe ngcono kakhulu kanjalo. Lokho nje kumnandi lapho insuku ziqhuba. Liyamthanda ngenhliziyo yenu yonke na? Kulungile. Ile ngoma yokuphuma ngayo esiyihlabelayo, thatha ibizo likaJesu kanye lawe futhi sinike ikhodi encinyane dadewethu nxa ulayo lapho ebhukwini. Futhi sizakuhlabela ingoma yethu yokuphuma ngayo. Futhi lapho sihlabela indima yokuqala sifuna ukuchibilika sikhawule izandla zomunye lamunye. Kulungile, siphe ikhodi.
The name of Jesus with you, child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name, precious name. Oh, how sweet. Oh, wonder and joy of
ngasithatheni lindima manje.
At the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet. King of kings in heaven will crown him. Oh, when our journey is complete.
Won't that be wonderful?
Precious name, precious name. Oh, sweet, oh, Father, and joy.
Bangaki abakhumbula ingoma yethu encinyane esasivame ukuyihlabela. Ngingakhohlwa umkhuleko wemuli. Ngiyayikhumbula na? Angi Thelma, loba uyayazi leyo, kumbe ikhodi, kumbe hatshi, kasizameni kanye. Kaliyikhumbuli na? Kasi mhlawumbe ngingayizama kanye lawe.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there.
Amen.
He will take your every care. Oh, don't forget the family.
Bangaki abenza umkhuleko wemuli na? Lokho kuhle. Kasizameni njalo. Ngiza kuthola lokho. Ngimuva phakathi lapha. Ngiyakuthanda lokho. Sonke ndawonye manje.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Oh Nkosi, kulotshiwe emibhalweni ukuthi bathatha emizimbeni kaPawuli izifinyo kumbe amafasikoti futhi imimoya engcolileyo yaphuma ebantwini lezifo zasiliswa. Siyakhuleka oh Nkosi ukuthi ngendlela efanayo ukuzatshengiswa phezu kwalawa lobu busuku lapho ngiwathumela kwabawadingayo labagulayo phandle kwenye indawo emazweni. Kulomunye umuntu okhangeleleyo lolindele lokhu ukuthi kwenzakale. Ngiyakhuleka baba ukuthi uzakusipha khona ebizweni likaJesu indodana yakho. Amen. Manje ngizacela lapho sikhothamisa amakhanda ethu nxa umfo wethu oligugu kakhulu uSmith lapho ovela eChurch of God esimthole njengomfo wethu Neville lapha ukuba ngeqinisekileyo ethembekileyo inceku kaNkulunkulu. Ngiza kumcela ukuthi acele izibusiso phezu kwenu ukuba ziqhubeke kuliviki ezayo. UNkulunkulu alibusise. Size sihlangane njalo mfowethu Smith. Khawulanani izandla munye lamunye liyemukelwa njalo etabhanekeli. UNkulunkulu alibusise.